bona lavi inkokeli zezani ezika abantwana bethu abahambi kwi-national service ababo abantwana ngabafundi ezikola lapho funda khona bethu ababo abantwana abangaphandle kwelizwe kanti yini indaba ukuthi abethu abantwana yibo izikorobho aba abantwana babe yibo abasabenyathela labakade ukorobha bethu abantwana
kuyini elizakwenza Makhumalo lubana iZANU PF ithe yaqhubekela phambili ngalolu hlelo njengokutsho kukaMgabe
isikhathi sesifikile sokuthi yebo naye njengebandla le-MDC ukhona esingakwenza kodwa abazali baseZimbabwe abantwana basezikolo isikhathi sesifikile ukuthi bazise uhulumende wezanu ukuthi hhayi bo sekwanele sihloniphe bale nabantwababo ngoba lapha abantwana laba bafuna ukuyafundiswa imithetho engayisiyo singabuyele emva ngo-2008 sasilabo laba bantwana ababatsha babetshaya berepa abazali babo laba bantwana bathi sebeqedile ukuba sebenzika iningi labo basebekhulube bulawa yingula makhwa ngokuthi lapha ababehlaliswa khona kwakungenanhlonipho eyokuthi kulo mntwana oyinkazana kumbe kulo mntwana ongumfana so abazali baseZimbabwe khathi sezifikile ukuthi bathi hhayi bo bazabulisa abantwana so kumele sale lathi njengebandla sizahlala phansi siyixukaxuke le ndaba siphume lo mgoqo esizawusebenzisa ukwenzela ukuthi lento ingaze yaph
ukhona kuyini kahle kahle likusolayo ngalelo hlelo Makhumalo
esukusolayo ngalelo hlelo ngelokuthi kanti abantwana baya ku-national service yimpibani esilwayo kuleli lizwe ngesikhathi sikasimithi abantwana babehanjiswa ku-national service belungiselela ukuthi bangene impi yobangazwe eyayikhona ekazibuse kanti thina ethi impi yipho ngoba impi esilayo kuleli lizwe ngiyomnotho impi ekhona kuleli lizwe ngokuthi abantwana bethu basebenzi impi ekhona kuleli lizwe ngeyokuthi uhulumende wabahuquluzi wezanu ahloniphe ukuqakatheka kwabodokotela bakuleli lizwe namhlanje bangagula bangena kundizamshina bayelatshwa kwamanye amazwe kodwa silamadokota amadokotela afunda kuma-university lapho labo abafunda khona kanti sebesoleni